Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 7 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu bezimbabwe ngabantu abathanda ukuthula, kodwa kulabantu abanenhliziyo ezimbi, abalengqondo ezimbi, abenza ubudlwangudlwangu.
Kuganyulwa ngehloka ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. I-ZIMSAT ihanjiswe emkhathini yi-rocket yakwele Melika.
Sesukunanzelela ukuthi izulu kaso izulu kathese mhlawumbe liyaphuza ukubuya kumbe libuye lilo laka lesine libe ningi isikhathi switchano.
Kwenziwa umhlangano omkhulu wokuzama ukuphuma le mizamo yokulwisana lokukhudumala komkhathi kuzwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kansila okubandla lezano PF namhla ugamule ngehloka okubandla le Citizens Coalition for Change obecela inhlanyelo ephansi kohlelo lwe Presidential Agricultural Input Scheme. iNewZimbabwe.com ibika ukuba uKansila Christ Mudengezerwa ucatshulwe ngumnumzana Wanda Mutashi wesigabeni seKafunde eMashonaland West lapho amgamule walimala okumangalisayo. Umtashi ugijinyeselwe esibhedlela sokubikelwe amapholisa ngesehlakalo lesi. Kulabanye njalo abalandeli bebandla le-CCC abachaywe endaweni ezimbalwa eMashingo becatshangelwa ukuba bakubandla le-ZANU-PF. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mudengezerwa, iziphathamandla zebandla elibusayo kanye lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenzakala ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe.
Abantu bezimbabwe ngabantu abathanda ukuthula, kodwa kulabantu abanenhliziyo ezimbi, abalengqondo ezimbi, abenza ubudlwangudlwangu, besazi ukuthi bazavikelwa ngalaba abakupolitiki, ama-political leaders, ebenza ubudlwangudlwangu wabo, bengabotshwa, bengangeniswa ejele. So lelo langa elizafika lapho izigangi lezi ziqiwe ezenza i-political violence ezizabotshwa khona zifakwe enkantolo, amakhiye lahlele khatshana, yikho abantu abazafunda ukuthi uhloniphe omunye umuntu, ungamtshayi, ungamthethisi, ungamtshontsheli izinto zakhe, ungamdilizeli indlu, ungamdilizeli yini layini okungabe kungokwakhe.
Kodwa usuku lwankulu luyabuya nini lololo?
Hayi, so kutsho ukuthi iZimbabwe isile over 40 years kule culture i-violence into yenzakalayo. So kuzafuna ukuthi abantu beZimbabwe bona bezifakele uhulumende omutsha, uhulumende ozahlonipha amalungelo oluntu, ozaqakathekisa impilo zabantu kusukela komncane kusiya kulo abantu abangabadala, abantu asebagogekile. Wonke umuntu ngumuntu oqhathekileyo ngokwe-constitution eZimbabwe naphambi kukaNkulunkulu.
Kodwa khona ukugangadwa kwabantu ubona ngazani akula okunye okungenziwa ngaphandle kwakhona okukhulumayo?
Ah, sazi ke Duve, ngokuya kwesikhathi abantu abalokhu begangadwa ngelinye ilanga labo bazavuka bethi hayi sokwanele, asakukwanisi lokho. Nxa yethu kubuhlungu ukuthi ubulokhu uchaywa uthathela izinto ezingezakho. Abantu sonke senziwe ngemzimba ephuma igazi elibomvu. So ubuhlungu lobo abantu abasoze behlale bebuzwa bengenzi lutho, ngelinye ilanga kumele benanzele abantu bazayenza. Enye into abangayenza ukuthi bezifikile kulobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube eseBoston khonapha kwele Melika. Is Zemsat 1 ihanjiswe namhla emkhathini thwele indizamchina yakwele Melika eyomhlobo owe rocket ebithwele njalo okufanayo lokunye okwamazwe ambalwa. INASA yethule umbiko namhla othi i-rocket le ebizwa ngokuthi yi-Northrop Grumman NG-18 Cygnus isuke kahle njalo ikhangelelwe ukuba izaphanyeka iZimsat emkhathini esikhathini esifitshane esilandelayo. IZimsat esekelwa ngele Japan phansi kohlelo lwe-Joint Global Multi-Nation Birds Satellite Project izancedisa abalimi abahlola umkhathi labanye. Umnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-internet, uthi iZimsat ilakho ukuguqula indlela yokulima eZimbabwe.
Umsebenzi wayi-satellite le yokuyafunda nokukhangela umkhathi, ithathe i-information yomkhathi. Ngelanga lingaka, nomtshiso ongakanani, umoya ongakanani, nezulu ufuna kwazi. Kube luthatha imifanekiso ecacayo. I find that I am a
Singathi kunceda ubani khona kunlovu?
Kunceda abantu abalimi abalimayo lama explorers. Asonke kanokuthi nxa uhlanele nyanisesaza ilimbu. Izasebenza kuphela nxa kuyukuthi information njalo ekhorekthiweyo nakuthi iyasetyenziswa. Ngoba njengoba ngithile, iprogram beNASA involved ukuthi be-empower amazwe adivotayo. Anjabo zilapho zikhande kamanje. Ukuthi izela lizwe ibe lesetyulati yayo ne-correct information yayo. Ngendlela zayo ibe ne-capacity. Yona-ke isetyulati imhlobo naloo yesetyenziswa ngu-Elon Musk utelephi i-intanethi yi-Eastern Technology kuwona le mhlaba.
Singathi akujuli yini kume njani khona umbani obhatalela khonoko?
Abayibhatalelayo i-technology naturally angiziki kathi kuyimalini angiambona ukazile a-700,000 kodwa kasalisenzi i-consortium yangona kuthiwa i-DED i-IRD owathethwa ntoyokuthiwa i-Japan ama-injiniyeze lapha abahambile melani hambe i-Japan itrena khona ngayo yaya akulontshela eZimbabwe ngapho kubona ukuthi vele i-intitate ezingakanani lentshela khona leyo nasa so intitate lapha weliyenzikhonkonete ihambe kuthiyatrena ahambe ngamandeki afunde yalokhulalokhu kodwa asesesilakiye yaziwa ngabantu ngenzeka ekuthiyazaneta i-JBC ifuna amabhora lamanje mainli into i-global warming umakhiwa interesting ye-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela yaphethelesi yakhwela lapha yemazane kuye-fortune imayinini all those things into ezikhonthena i-nature it's not as a nature thing but obviously the other thing ithini izilibiyethu ngomonitor i-security amabhoda ukuthi kinokukhapha kuzongenayo anto i-satellite esi-controlla becomes all those stuff.
Umnumzana Robert Ndlovu ingcwethi kwezobulembu be-internet ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Inkokheli yamazwe ezwekazi le-Africa egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa isemhlanganweni wokuhlaziya indlela zokulwisana lokukhudumala komkhathi owe-Climate Change Conference COP27 oqale namhla edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Egypt. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uzagxila kakhulu edabeni lokukhangela ukuthi kungenziwani ukuthi izwekazi le-Africa liphathiswe kunhlelo zokulisana lokukhudumala komkhathi. Lokhu kulandela ukunanzelela ukuthi izwekazi le-Africa noma lingakhiphi intuthu enenge elimaza isimo somkhathi yilo elisithola libhekane lenhlupho ezingapheliyo phezu kwalolu daba ngenxa yokuswela imali lokunye. Umnangagwa namuhla ungene emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Mkhwetsi Masisi obulesihloko esithi Overcoming Climate Change Crisis in Africa. Umongameli Masisi uthi kumele kube lokucabanga okutsha okuhambelana lensuku zalamuhla ezingaphathisa ulusana lokuguquka kwesimo somkhathi.
While our resources provide the building been blocked.
Kumele kube lendlela ezakulezi insuku ezizasiphathisa ukulwisana lokuntshintsha kwesimo somkhathi. Asambukeleni amathuba okulwisana nalokhu sindawonye.
Omunye okuhlanganiswe ukulwisana lokukhudumala komkhathi e-Environmental Management Trust, Mnumzana Pride Mkono, uthi kumele kukhandisiswe kakhulu udaba lokuthi izwekazi le-Africa lamazwe afana leZimbabwe angaphathiswa njani ngamazwe angentshonalanga ukulwisana lokuguquka komumo womkhathi.
Asikhangelelanga ukuthi kulolutho olukhulu oluzaphuma khona ngoba amazwe amaningi kakhulu lawo abangela ukutshintsha komumo akazimiselanga ukwenza ukuthi isivumelanyo eseParis agreement esika 2015 sibesebenzisa bebekwenza lokhu abakuvumayo ukuthi bazabe kwenza abakwenzanga khonokho. Njalo amazwe asaguquwayo njengabo Zimbabwe labo Botswana akaniwanga imali yokuthi besikwanisa ukuyekela ukwenza izinto ezinjengamalahle kanye le oil ukuthi besebenzise ekutholeni amagetsi la amandla kagetsi.
Amazwe afana leZimbabwe kanye leBotswana lokhu ethembele kakhulu ekusebenziseni amalahle enjwayo awe coal ukupheka ukufana lamandla kagetsi. Amalahle enjwayo yiwakhokhelayo ekubangeleni ukuguquka kwesimo somkhathi. Unkosazana Inge Mate Stennis owenhlanganiso yeWorld Climate School okhangele kakhulu ngokuntshintsha komumo womkhathi kweZimbabwe use Egypt emhlanganweni weCOP 27.
The countries and people of
izwekazi le-Africa alilanyathelo elikhulu ekuguquleni isimo somkhathi. Abantu abampofu abaphambanisi umkhathi kakhulu, ngakho asingeke sibamise ukuthi bengaqhubeki ngezinye inhlelo eziphambanisa umkhathi ngoba yisibo abadala uhlupho lolu.
Ukuguquka kwesimo somkhathi okufana lokungani kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi lidala ukutota kulimaza inhlelo zabalimi eZimbabwe. Umnumzana Mhlupheki Dube, umlimi osesigabeni samangwe, uthi udubo lokuguquka kwesimo somkhathi kubisela emuva inhlelo eziningi.
Izitshengiselo zokuguquka komkhathi zivele zikhona. Sesikunanzelela ukuthi izulu kathese mhlawumbe liyaphuza ukubuya kumbe libuye lilo laka line libe liningi isikhathi esifitshane. So kuqakathekileyo ke ukuthi njengamazwe lamazwe siyenza zihlelo bani zokufundisa abalimi ukuthi melane lokutshintsha komkhathi.
Umhlangano weCOP 27 uzaqhubeka amaviki amathathu. Inhlanganiso emela ilizwe likaZulu eGlobal Climate Movement ithi kumele kube lezenzo ezibambekayo, hashi inkulumo nje eziphuma emazweni angentshonalanga, ukuthi kuza kwenziwa nhlelo bani ekufakeni imiqobo yokudubo lokukhudumala komkhathi. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kwala abantu nsuku zonke emahofisini ogatsha lukahulumende olendaba zasekhaya olunika uZulu amaphepha okuzalwa, amapasipoti lokunye, kulandela ukwehluleka kohlangothi lolu ukudinda amaphepha aqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi batshona emahofisini la koBulawayo bedinga incwadi zokuzalwa, kubikwa ukuba imitshina yokudinda ama birth certificate kayisebenzi ngemfanelo. Abaxoxe lomsakazo weStudio 7 namuhla bekomsitheli bathe kunengi okubahluphayo okwenza ukuthi batshone emahofisini la. Omunye wabo ngunkosikazi noMalanga Ndiweni ohlala ePhumula South.
Le challenge enkulu lapha ngendawo yamabhebhi leyi. Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna ukuapply ngihambe somewhere. But ngehlulekile inxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha. So xa ngithi ngiya-apply le ntsha ngithola ukuthi kuthiwa kuvaliwe akula network, bathi sekulesikhathi. Ngathola ukuthi ayisingiyedwa, baningi abantu abanjalo abanjengami abazama ukuaplayela i-passport abalamabhethi abo angalunganga. Omunye vele kalayo yena ngokwakhe, but ule challenge yakhona ukuthi khona kuthiwa amabhethi i-system i-down. Kubuhlungu kakhulu ngoba kathi esemile niswe yiyo i-birth certificate leyi ukuthi ngi-apply lami ngibone impilo phambili ngikwazi ukuthola ini i-passport. Manje angikwazi ukuthi uhlupho lolu luzaphela nini, ukuthi yena uhulumende uthini ngalo, ngoba hey abantu bathwele nzima phandle la.
UNdiweni uphinde wathi lokhu sokumbisele emuva kakhulu ngoba kuningi afisa ukukwenza empilweni.
Nangiqonda ukukhala inyembezi ngoba bekumele ngi-apply kumele ngihambe lami ngiyephandle kwelizwe mangese ngimile bathi abakwazi ukuthi kuzalunga nini yiwo iansa basipha yona singabantu siyiza khamuzi sibuza ukuthi kanti manje kuyalunga nini bathi hayi asikwazi lathi ukuthi kuzalunga nini ngoba lokuvalwa kuvaliwe sibili indawo yakhona so hayi ngazama ukuthi bengiyephambili kwenye indawo lapho kuthiwa kuyathathwa ngathola ukuthi lakho kunjalo bathi isystem ayikho so basalindile sine challenge enkulu bakithi asikwazi ukuthi manje kuzaphetha ngani abantu behlile ku-apply la ama-passport ma bele problem ye-birth certificate ngoba kumele uqale ulungisise i-birth certificate yakho ukuze uthathe i-passport
Unkosazana Simangele Sibanda laye ubhekane lenkinga yokuthola amaphepha aqhakathekileyo ehofisini le.
Mina iproblem yami ukuthi ibirth yami siya nenga enter iID number. It appears my details is correct, but if you enter iBirth entry number it appears under omunye umuntu. So angazi ukuthi ngancedise kanjani khona lapha.
Umnumzana Dumisani Nkomo ophakathi kokuloba umdlalo wokuthunjwa kwabantu besiya kwenziswa imisebenzi enqele kwamanye amazwe uthi okwenziwa ngohulumende kwephula amalungelo oluntu.
Akuqathekile ubana ama-birth certificate aphinte masinya ngoba nxa kulo bunzima ekuprinteni ama-birth certificate kuba nzima ukuthi abantu bathole ama-ID, bathole ama-passport, bachange, baswele nje okunenginengi. Konke lokhu ngamalungelo, kuba li-birth certificate lilungelo, kuba le-ID lilungelo, kuba le-passport lilungelo. So konke kuqakathekile kumqoka.
Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uthi sebephanyeke izikhalazo zikaZulu emahofisini amakhulu elizwe. Umphathintambo ogatsha lwemisebenzi yekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi uhlangothi lolu luphakathi kokulungisisa udubo lokudindwa kwamaphepha okuzalwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuyaphithizela kwele Melika kulungiselelwa ukhetho lwama-midterms oluqala ngolwesibili elizweni lonke jikelele. Amabandla amakhulu omabili elama-Democrats lelama-Republicans alokhu ekhankasa ngamandla. Kuyabe kukhethwa abameli bedale le-Senate, ele-House Representatives kanye labaphathi bezabelo ama-governors. Ama-Democrats athi ukhetho lolu luqakathekile kakhulu ukuze kulondolozwe uhulumende kaZulu. Kuthi ke ama Republicans athi uhulumende kaMongameli Joseph Biden genzi kahle. Abantu abaningi bakhala ngesimo esibi somnotho besithi amafutha ezimota ukudla lokunye kulentengo ephezulu okumangalisayo. Ngakho ke kumele kukhethwe amalunga ebandla eliphikisayo. UBiden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump kanye lomnumzana Barack Obama bakhankasa ngamandla namhla endaweni ezithiyeneyo. Ukuhlaziya ukhetho lolu, sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, eTexas.
Ngapha eTexas khanya sibili ukuthi abantu bayaphuma, bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi bayevota. Kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena, ugavena lo apelo nalo ozama ukungena ukorola. So ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas.
Kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms? Kuyini kukhangelelweyo ngamabandla omabili?
Ye, kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu bakube lokulwisana lokhu kakhulu. Umthetho lo i-weight this is raw yiwo okhanya ngathi uyaqumbaqumba abantu ukuthi ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho sondela. Amanye ama-states anjengeTexas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lwani umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi. Okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kuka-former president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukuwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaliphumelelanga kuhle ngo-2020. Yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili. Ngibona ngathi kunjani.
Umkhonomi-ke abantu bakhala ngokuthi imidengo sezakhuphuka, ophethulo lokunye konke okunjalo. Kungenza abantu bavotele elinye ibandla okwedlula elinye yini, ikakhulu ngoba bachothoza uBiden ngakho lokho.
Ye, ngoba amanye ama-states ayachiyana, le notho yabo iyachiyana kwezindawo i-petrol economy iphezulu ukwedlula lokuthi nesikuzwayo ngapha eTexas. Lapha abala kungathi kuyezwakala kodwa kakuzwakali kakhulu ngoba ilizwe lakhona leli leTexas ilizwe elivele lingathi linothile liyasubsidiza izinto ezithile ezine. Kodwa-ke nxa ukhangela umhlaba wonke lo owe-USA yiwo sibili umqoka okhona lo owe-economy ukuthi i-economy yimbi okwakhathesi senziwa yimpi le e-Russia le-Ukraine.
Nxa sesikhangela i-state e-Georgia lapho kukhanya sibili kulwisaniswana sibili ubona kuzaphuma impumela yakhona izaba yiphi?
Hayi, lapho ngisamelele sibili ukuthi ngibone ukuthi kambe kunga induku xa ukuthi izawela ngaphi phakathi abangqingilanayo bonaba amajaha lanqingilanayo. Kodwa-ke nxa ungathi ukukhangela isenethi ingathi isesekhona ngapha kuma-democrats ukuthi ama-democrats angayigcina. Lapho embona ngathi kuyaxega khona ngapha ku-house engibona ngathi ngapha hayi engxenye ingabaphunyuka laba ama-democrats.
Umnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Kulabantu asebekhulile abahlaselwa ngumkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo obizwa ngokuthi eye cataract ngesilungu. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane lo uyelapheka ungabonakala kusaselesikhathi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo uvame ukuhlasela abantu abadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo. Unkosikazi Julia Dube olomkhuhlane lo uthi lokhe ebhoda ezibhedlela edinga usizo ngoba uvalwa yebulembu obusemehlweni. Umongi unkosikazi Sibonelo Madlela uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu, kubizwa kuthiwe isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la kumba abalomkhuhlane we-high blood pressure. I-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kushiya kuncipha ngokuya njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule isizingelezi nje phansi kwenhlamvu. Abantwini abadala kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni, yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umnumzana Thabiso Mthembu umongi osebenza kubulawayo uthi kuphalwa ubulembu obuyabe sebubonakele umuntu abuyele esimeni sakhe.
Umkhuhlane lo uyelapheka njalo umuntu engahamba ku-operation yakhona ukuthi ephalwa la lobu bulembu akuthathi isikhathi eside ukuthi ebuyele ebone njalo. Khona okwenzakalayo ukuthi lobu bulembu kumbe ilensi le eyabe isiyonakele yiyo ekhutshwayo, kube sokufakwa eyinye eyiyo ezasebenza endaweni yale ekhitshiweyo, umuntu eziphilele nje impilo efanayo.
Kuviki ephelileyo ngolwesine, umsekeli kamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwengwa evula okusemthethweni uhlelo lokwelapha abantu abakhathazwa umkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo eHarare, uchaze ukuba abantwana abazinkulungwane eziyisitshiyagalombili i-8,000 banomkhuhlane wamehlo. UChiwengwa uthe abanye abantwana laba bazelwe belomkhuhlane wamehlo, kuthi njalo elinye inani yilabo abalemkhuhlane etshiyeneyo egoqela owendinyindi. Wengeze esithi ukusilela kwemali kuhulumende sekudale ukuba uhlelo lokwelatshwa amehlo luphathwe inhlanganiso ezizimeleyo ezeZimbabwe kanye lezangaphandle kwelizwe. Kuviki ephelileyo kwelatshwe abedlula amakhulu amahlanu i-500 ngokungelambadalo esibhedlela sePhirirenyathwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
U-Obert Cobra Moyo oyedlalela iqembu lenguqu lewange uthi akulalwa nxa ungumqeqetshi womdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngoseleminyaka phose emithathu eqale uqeqetsha ngemva kokuthatha umhlala phansi njalo uthi akukho lula ukuba umqeqetshi womdlalo wenguqu.
Hayi, kunzima. Kunzima, kulalwa. Hey, coaching is never easy. It's never easy. Always planning. Ibhola lingadlala, lingawina sokuphelile, you have to plan for the next game. So kuna sikhathi sokurelax.
Umoyo uqale udlalela iqembu lewangi sasengumfana osakhulayo ndawonye labanye abadlali ababele uduma ababalisa uMethod Monjali, uSalim Milazi, uEddie Chitatu kanye loTekshua Chinyama. Ngaleso sikhathi iqembu lechipangano belingelinye lamaqembu aqinileyo kusigaba sePremier Soccer League, uthi izinga lomdlalo wenguqu elizweni seliyehlile nxa kuqathaniswa leminyakeni edlileyo.
Elizweni lethu leZimbabwe anti kukhanya ngathi isenza siyehlile mpijana, but izoba right, sizophika, but ufuna wenzani yehlile mpijana.
Umuye ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lewange lona ukuyile lithole ilungelo lokuyadlala kwisigaba sePremier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Iqembu lewange selile minyaka embalwa lisehluleka ukuba lihlale kweminyaka eminingi kwisigaba saphezulu, kodwa umuye uthole ithemba lokuba seliphenduke ngokuphela.
I think ama-mistakes enzakalayo andidali. Hayi, sesiwazi and khathesi hayi akusozikwenzakali. Of course I think it's support from the community, maybe ayileka mbijana, but at least hayi sisibambeni vele.
Ngaphandle kweqembu lewange, umoya uke wadlalela njalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye leqembu lePretoria University elakwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa kusasa. Singakehlukani zihlobo, sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuganyulwa ngehloka ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. I-ZIMSAT isihanjisiwe emkhathini yi-rocket yakwele Melika. Kwenziwa umhlangano omkhulu wokuzama ukuphuma le mizamo yokulwisana lokukhudumala komkhathi kuzwekazi le-Afrika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede Okeino Saidi, ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.